sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 Nhlolanja 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhlupho olukhona vele ugovernment, nxa ngathi ngikhulume igovernment yiyo elenkini.
Bakhala ngohulumende abaphikisayo eZimbabwe ngokubotshwa kwabathenga bethengisa impahla okuthiwa babulala amabhizimusi amakhulu.
Ungakhazela abantu labantu befika behlale phambi kwesitolo bethengisa izinto eziphakathi kwesitolo. Lwalo wesitolo ubhadala amarenti, ubhadala amataxi.
Abakubandla elibusayo bathi kumele kulungiswe udaba labathengisa impahla emigwaqweni ukuze amabhizimusi amakhulu engabhidliki. Izakhamizi zeGwanda North sezidlela evalweni ngenxa yokudoda lokutsha kwezilimo obudalwe lizulu elikhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bakhala ngohulumende abaphikisayo eZimbabwe ngokubotshwa kwabathenga bethengisa impahla okuthiwa babulala amabhizimusi amakhulu. Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kumele kulungiswe udaba lwabathengisa impahla emigwaqweni ukuze amabhizimusi amakhulu engabhidliki. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Greta Swanda olwela ilungelo loluntu.
Uhlupho olukhona vele ku-government baba dube nxa ngathi ngikhulume igovernment yiyo elenkinga. Igovernment nguye ubaba walapha ngoba ukuthi kuthiwa kule mpahla ezingenileyo lapha ngomgunyathi kwenziwa yikuthi uhulumende akalayo indlela yokuthi azinikele ekubambeni indaba ezinjengazenezi ngoba kathesi siyabona amapolisa agcwele imigwaqo lapha. Yethi abantu bangenisa izinto ngemgunyathe emabhoda lapha. Anti uyakubona ukuthi khona kubuyela back to ugovernment ukuthi ugovernment ama-policies akhe yiwo angalunganga apromota ukuthi abantu benze ukuganga. Kube sokuzobuya soku-affecta i-formal business to a point yokuthi khona kathesa i-formal business yiyo esisafa. Abantu kathesa ngeke ngiyothenga okay mina isinkwa esenza dollar ngisekele ukuyathenga isinkwa esenza 50 cents ngale esidingwe ngemgunyathi. Ama-companies ayiwona amakhulu ehambe siyathengisela abantu abase streetini. Uhulumende athi kakwazi yini khonoko?
Yes, ngathi manje kulungiswa njani sibona khona
okwinto lokhu kufuna ukuthi uhulumende abe responsible. Uhulumende athathe amanyathelo hayi khona ukuthi abantu benze ukuganga ebakhangele athiyane labo kanjalo abe sezokuthi yena hayi abantu kabazenzela into ababayifunayo ngale labo bayesileka i-management. Hayi mina kangivumelani lakho lokho. Mina ngithi formal business kumele ukuthi ibe protected. Ugovernment angavumi ukuthi ama-manufacturers athengisele abantu abasestreetini ekwazi ngoba izimoto zakhona uyazibona lapha indawo yonke zithengisela abantu estreetini isinkwa. Kanti uhamba njani ukuthi umanufacturer uthengisa estreetini? Uthengisela bani estreetini? Laba-ke i-formal business lisisithini?
Lo ngumnumzana Greta Spanda olwela ilungelo loluntu obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba tshabalala edalele ephalamende.
Ungakhazela abantu labantu befika behlale phambi kwesitolo bethengisa izinto eziphakathi kwesitolo. Lwalo wesitolo ubhadala amarenti, ubhadala amataxi, ubhadala izisebenzi ezinengonaphana. So vele akuqondanga ukuthi kona izinto zenyelwe zibe njana. Yikubona uhulumende ebhizi elisana lako kona ukuthi hayi noma sotha so udinga imali ungadinga imali phela usenza izinto esezibulala amabhizinisi. So uhulumende vele kazanga afa wavu mina abantu njengokusho kamdaweni othola uhulumende uyekela abantu bezikayekeli bantu yikubona kathesi kunje so abantu beberedwa emabhoda kukhangela isisu ubana into lezo zingenisile uzingenise njani lento ezifana lazo nalezo so uhulumende kakho ekuyekeleni abantu besenza ukuganga khonokho kodwa njalo futhi ungakhangela amanye ama-pharma-business lalaba yiwo abakuqalisayo khonokwana benika abantu izinto phandle ngoba babefuna i-US dollar benika abantu ukuthi bebethengisela izinto phandle bebezikhiphe emashopu khonaphana abanye baze bacela bekopa abanye bagcina sebezimisela izinto zabo bodwa bezismagla loko smagla kodwa uhulumente ubhizi uloke ekululise khona kwanti kungenzakali le ndaba emanagement ebeyikhuma ngayo amankampani abanye abantu they are not managing their businesses properly
kodwa kegolitha kula ndlela yini udaba lolu olungaphathwa ngalo kulokuthi kube kugijiniswana labo abathenga bethengisa impahla into ezinjalo akulenye indlela yini
uba nguhulumende into ehle ngokuthi uhulumende nguhulumende olalelayo vele kuyafunakala ukuthi nanxa abantu sisile imibono ngezindlela we must proffer that for uhulumende ukuthi hayi indaba singenzi so yikho uhulumende hlale sikhona is a listening government uhulumende olalelayo so indlela ziyadingakala sinuna ngabe siyazibisa forward ukuthi hayi asibambeni lokhu ngendlela enje asibambeni lokhu ngendlela enje ngoba enenodi njengoba ngisitsho esiwufunayo yikuthi kona singa-affecti ama-businesses but la ama-business garane kuhle izinto zabo
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezano PF elimele iphela ndaba chabalala edalele parliament ubexoxa lo Gibbs to West Studio 7 SARR
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela namba wakhuwe mbula
Izakhamizi zeGwanda North sezidlela evalweni ngenxa yokutota lokutsha kwezilimo okudalwe lizulu elikhulu njalo lokunganikwa lokumaviki amabili edluleyo zithi zilakho kungavuni amabele kahle lonyaka njenganyakenye okwabangelwa isigudumezi somkhathi ese-El Nino esadala isomiso eZimbabwe lemazweni achiyeneyo kubika u-Albert Ncube
kuningi okusinda abalimi esigabeni lesi unkosikazi Rose Dube oyisakhamuzi eDambashoko oleminyaka kuzalwe ngamachumi ayisishiyagalombili uthi lanxa izulu line kuhle ngalathemba lokuthi uzathola isivuno esihle
zivaliwe izibaya hhayi zazi ivaliwe khuluma kanjena kuze kuphuze lokuthi abasinceda ababasincede kweminye iminyaka ukuze bangasilimeli masinyane ukuthi abaselazisuye abantu la madonka ayefile ayesifa kakhulu le nkomo zafa kakhulu kwathi la ayesele aphuzu kuncibili
esine sakhamuzi eDambashoko umnumzana Ben Masango uthi izulu lisuke laba linengi kakhulu okudala ukutota kwezilimo
ngemva kokumina lokwenza silethemba ukuthi hawu sokuzaba ngcono kwase kubuya kizulu futhi elikhulu langena emasimini kwamuka okuningi kuyatota kutotile nje uhamba kusithi lapho ngani kuphakeme khona lapho uyaficata amabela khona ayaphila kodwa kwekukhulu kube yibudoda indlala yezifuyo hayi isidluli siphelile sikile ngoba inkomo ziphelile amadonki aphelile indlala ngizasala ebantwini ngoba ukudoda koloko kwenzakele abantu abasiye kuvuna ngendlela ade bevele besebenze ngayo
umnumzana Mikhaya Gumbo oyisakhamuzi emasholomushe uthi abalimi akumelanga balahle ithemba nesimo sezilimo
noma nje impahla ebisicakile kodwa hayi sizamile nje ukulima emasimini sibili bekuphume kuhle sibili so ngani nje kulezi suku izulu sengani yakhe sekho sonake sekho sibili hayi kuze sikhangelile ukuthi liyabuya asikakheli ukuthi hayi nezilimo zethu hayi sesezihle sibili noma nje ngale mini siyaswabaswaba kude hayi akwabi sesimini sibi ngezifiyo zethu sesiphinyile sibili siyalima kuhle ngazo sibili kuhle singadeli asihlakuleni ohlakulayo sihlakuleni sibili simelele izibuto liyabuya
ukhansela kaward 1 umnumzana Stanford Kala uthi inengi lezi zakhamizi kale limanga ngamandla ngenxa yokuswela kokulimisa nale ndlala lokhu ihlasele emakhaya
lithe seline kakhulu ke izilimo eziningi zisuke zasezitota laselisuka laselihamba njalo abantu abaningi abazange balime kakhulu ngoba izifuyo eziningi ngomnyaka ophele nje busazi bekuyindlala so izifuyo yade zisetshenziswa ekudoniseni amakhuba kunjengenkabi labo lamadonki zicubile ngakho abantu bazamile-ke kutshaya ugatshompu kodwa ke ngaba baningi kangako indlela inkulu kakhulu nje basazidumya ophelwe kasivunanga kodwa ke uhlelo lukhona engalutho ngolwesesha welfare nalo lusuka luthathe isikhathi ukuthi abantu bahole
uNkalo bekhuluma esenkazi ngolwesithathu lapho izakhamizi bezihola inhlanganelo lemfundiso phansi kohlelo lwe-presidential input scheme uchothoze indlela lolu hlelo oluphethwe ngayo
lapha bahola inhlanganelo i-presidential input inhlanganelo emabele e-sunflower lenduma kodwa kusuke kuhlupheke ukuthi inhlanganelo le ibona tiyaphuza kakhulu kakhulu ukubuya kambe nxa ukhalelanga ngo-February nxa kubuya amabele kambe umuntu angakhona engahlanyela awavune na so bese sikhaza ukukhulumela ukuthi into uhlelo lezincazikubuya kumele ziphangise sithi kubo September khona phana inhlanganelo ibivele sikumlimi ngoba kugcina kungasancedisi kangako umlimi nxa inhlanganelo ibihalesi sikhathi emuva le uhulumende besanalisa ukuthi abhadalele abantu kodwa khathesi uxolisile ukuthi hayi ngala mali abadala ngabazibhatalele kuma-transporters lawo
izifuyo ezivalisa inkomo ezife ngobuningi nakenye sezigqinile kulandela ukuhluma kotshani kanye nokugcwala kwamadamu osekulethe ithemba kubafuyi ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Kulandela ukutholakala kwemigelo exhumanisa elemelika leMexico athi ele El Paso le Juarez iziphathamandla zeMexico seziqale uhlelo lokudinga iminye imigelo engekho emthethweni. Imigelo ecatshileyo le ixhumanisa idolobho leCuidad Juarez eliseMexico lele El Paso eliseTexas eMelika. Imigelo le ephansi komfula uRio Grande ibanzi okwemitha elilodwa njalo ixhumana le migelo ethwala ingcekeza. Imigelo le ilezibane kanye lemitshina engenisa umoya wokuphefumula.
It is lined with wooden beams, as you will be able to see. It has beams, it has wood to prevent collapses.
Imigelo le ilamaplanka ayisekelayo ukuthi ingaweli phakathi.
Iziphathamandla zicabangela ukuthi imigelo le isetshenziswa ukungenisa abantu kanye lezidakamizwa eMelika ngokungekho emthethweni. Abalinda umngcele weMelika e-El Paso babona umgelo lomhla ka-9 Zibandlela ngesikhathi bekhangelisisa imigelo echitha amanzi njalo bahle baqala ukuvala. Iziphathamandla zeMexico lazo seziqalile ukuvala umgelo lo njalo zithi zisadinga eminye.
We have increased search activities to detect other tunnels, if there are any, and our presence will be maintained permanently.
Sesidinga eminye imigelo. Nxa ikhona, sizayivala njalo sihlale siyilindile.
Uhulumende weMexico engeze abalinda endaweni ezicatshangelwa ukuthi zisetshenziswa ngabeqa umngcele eJuarez ukuze kungabi labantu abavalelwa emigelweni kumbe abaqilibezelwa ngabatshontsha abantu.
The main purpose is to protect migrants and ensure they don't risk their lives trying to enter the United States illegally. However, after the discovery of this tunnel, we're also focused on searching for other tunnels in the area.
Umsebenzi wethu ngokuvikela abantu ukuze bengasifaki engozini bezama ukungena eMelika bengelamaphepha. Kodwa ngemva kokubona lomgelo siphezulu kokudinga eminye njalo imigelo.
Ukuchayisisa kuyaqhubeka njalo iziphathamandla zeMexico zithi zizinikele ukuvala indlela zonke ezingekho emthethweni ezokweqa umngcele. Udaba loluqeqwe nguVeronica Villafane lalwethulela yimi uDaba kaNcube oweStudio 7. Siyalamukela kusigaba sabomama, igama lami nguTabo kaNcube. Namhlanje siseRathanyana eMatobo kuward 4 lapho okulo jaha oleminyaka engamachumi amabili lasitshiyagalolunye 29 odlwengule umna wakhe oleminyaka elichumi lambili. Sixoxa lo senator weMatabeleland South uSenator Nonhlanhla Mlotshwa.
Okwenzakeleyo msakazi ukuthi abazali bavumele ujaha osekhulile oleminyaka e-over 20, ngiyacabanga ujaha obele 29, ukuthi asebenzise gumbi linye lomna wakhe ole 12 years. Wagcina ke ujaha eseqala ukuthi athinte umntwana, wagcina esemrapha. bathi uqale embamba khonapho uqale embamba engazivikelanga amalanga alandelayo esembamba ubesembamba ezivikele ngiyabona ukuthi kuye ube kucabangisisile twas premeditated ukuthi ekhaya ngingabanjwa ukuthi umntwana lo sezithwele so kungathiwa yimi engimisisile. So indaba ebuhlungu cabanga nje nga ungumama usucoach between ukuthi na ngumntwana ongumfana usebotshwa na ngomunye urechiwe bonke ngabakho abantwana ludabo luphatha njani bona lolo kuba nzima nje lasesigabeni lokukhangela abanye omama lokukhangela umakhelwane.
Ungathini kubazali ukuthi bengabe bevikela njani abantwana abangamankazana ukuze bengahlangani lezi zahlakalo ezifana lalesi?
Ukuvikela abantwana bamankazana kusho ukuthi sokuza kutsho ukuthi emakhaya lapha ngendlela nje abantu vele lathi sakhula ngayo sasisazi thina ukuthi emagumbini lapha ikhona igumbi labafana ikhona igumbi lamankazana. So abazali abaqhubeke besenza londana isiko lokuthi abantwana bengalaliswa ndawonye bengabantu babantu banye ngenxa yokuthi ungakhangela kathesa abantu bayathatha ama-drugs bayabhuza khonoku okushiphileyo abakubiza bathi yintshengu umfana uyabuye edakiwe kubuye kumehlule ehlulwe yimizwe egcine sebamba umna wakhe kumbe ogogo ogogo sake bezosizwe lapha emakhaya kuthiwe bayabanjwa ngabafana.
Ye kuludaba sili oluzisa usizi kodwa siyananzelela ukuthi eZimbabwe udubo lolu ikakhulu lokudlwengula lungani luyalusanda ngenxa yezidakamizwa kanye labanye otsheketsha endaweni ezitshiyeneyo. Nxa sikhangela udubo lolu singathi yiphi iluphi ulwazi izakhamizi okufanele zibe lalo ukwenzela ukuthi zibone ukuthi abantwana bavikelekile kanye lokufanele kwenziwe nxa lezi zehlakalo sezibe khona?
Mina ngombono engilawo ngibona ngani umbono lo uzaqala futhi kubo somabhizinisi. Ngiyakwazi ukuthi injengu ibhizinisi elula ukuthi uyivule kodwa sivikela nabantu bethu sekela ukuthengisa izidakamizwa lezi ezenza abacine sebeganga besenza into ezibuhlungu emphakathini ngoba ukufa kwabatsha ikufa kwesizwe. Isizwe simele ukuthi ngakusasa bangama leaders akusasa abokhokheli bakusasa. So lapha sesibulele ifuture yomfana ayisekho, ifuture yomntwana lo osedlwenguliwe ukuthi aza kudlulise lokho kuyinto ezangithatha isikhathi futhi njalo. So ukudlwengula lokho siyakubona kuyinto eprevalent kuma society zethu okulembangela eziningi esingahlala phansi nama stakeholders sithi sibonisane ukuthi ungabe kuyini okukhoza ukuthi abantwana kumbe abesimame badlwengulwe. Lokho singakukhangela singama stakeholders sibaningi bona singathola futhi isisombululo.
Kusigaba sabomama besixoxa lo Senator Nhlanhla Mlotshwa ngesehlakalo esenzakale eRathanyana eMatobo Ward 4 lapho ulo jaha odlwengule udade wabo oleminyaka elichumi lambili. Asihlanganeni ngeviki ezayo ngesikhathi esifanayo. Igama lami nguDaba Kancube. Okwakhathesi siye kuntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sixoxa ngesehlakalo esenzakale ePhakamani High School ePlumtree ngeviki edluleyo. Abafundi bakulesi sikolo bathwalise omunye umbalisi nzima ngemva kokubatshela ukuba isiShona yilo ulimi olumqoka kulazo zonke oluhamba phambili eZimbabwe. Abafundi balile ukwamukela lokho besithi indimi zonke ezilitshumi lasithupha ezinanzwa isisekelo sombuso welizwe ziyalingana. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Tonga Nandoro laye wethule amazwi evumelana labafundi. Sixoxa lesikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo.
Okwakuqala ntatheli i-heritage based curriculum ithi konke okwenzakalayo kugxile esigabeni. Ngilusizi ukuthi nxa sixoxa kanje sithole ukuthi eplumt kulomuntu osetshela abantu ukuthi ulimi oluqakathekileyo yilolu khona eplumt okwangikhona kulolimi oluqakatheke kakhulu.
Ukuphikisa kumbe ukuqondisa umbalisi nxa ethe wakhuluma okungayisikho kulicala yini moyo njengoba kuthiwa abafundi besebebuzisiswa ngamapholisa?
Abantwana bebengaphikisi, bebeqondisa okuyikho okufunwa yi-heritage based curriculum. Kuzaba licala nxa kuyikuthi thina sonke ekade sesikholelwe ukuthi i-heritage based curriculum izosinikeza ubuntu bethu. Nxa kulomunye osevukwa esithi abantwana laba bayenze icala ukuzama ukuqondisa umbalisi ukuthi hathi mbalisi thina kathesi siseplumpt. Eplumtry ulimi oluyilo luyinsika yisikhalanga. Nxa kulomuntu osekwenza kube licala kutsho ukuthi kulicala ukuba ngumuntu.
Njengababalisi liyake likhulumisane yini ngezehlakalo ezinje?
Uhluphe sesilalo kakhulu kakhulukazi singababalisi ukuthi sesilababalisi lababalisi abathunyiweyo, ababalisi ababuya beyame kakhulu kwezombusazwe kulokuyama ekunikeni abantu ulwazi. Singasolana singasolani, kodwa umuntu othunyiweyo uyabe sefezile umlanda othunyelweyo. Lingaze limsole kakunako ukuthi liyamsola ngoba yena uvele kakumele angasolwe yini, kumele asolwe yilaba abamthumileyo.
Udaba lwababalisi abafundisa lapho okukhulunywa indimi abangazaziyo ngolunye oluhluphayo elizweni lithini ngalo njengenhlanganiso?
Thina ke njenge-athuzi sesike sabeka umbono kuhulumende wokuthi hatshi siyananzelela ukuthi vele imisebenzi ayikho. Kunzima ukuthi umuntu eseqhatshiwa yale ukuthi mina sijiwesiswe elubhane lapho uzavuma ngoba ufuna umsebenzi, kodwa uhulumende kakwenze kube ngumlando wakhe ukuthi bonke abaqeqetshela ubuvisi uyabafundisa iy'ndima ezintathu ezingayisizo lezo azikhulumayo. Mina ngikhulumisa indebele. Nxa ngisiyangena ekolitshini ngangifundisa iy'ndima ezintathu, asithi isitonga, isikhalanga, isishona. Omunye oyazi isitonga afundise isindebele, isikhalanga, isindawo. Ukwenzela ukuthi nxa umuntu ekhetha izindawo, akhethe izindawo zalezi ndima asezazi. Injongo kahulumende we-ZANU-PF ukuthi yenze abantu babe ngamashona. Lokhu angisoze ngikukhulume ngimeli athuzi, ngizakukhuluma mina ngikhangele okwenzakalayo njengomuntu osemkhonweni weMathebeleland North. Ngoba ingatsha zonke zikahulumende ungafika kithi lapha emandebeleni uzathola ukuthi abantu ababamba ingatsha zonke okuyibo okungenwa kube ofisini oqoqoda kuye uzama ukuthi lizwisisane ngohlupho kumbe ngendaba obuye ngayo, lizafika lihlele ehlulane kukhulumeni wena ukhulumisa indebele akutshele ukuthi andinzwa andinzwa indebele.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Besixoxa lesikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo. Asibeni kuhlelo lunye neviki ezayo. Yimi uNtunga Milinkomo.
Siyabonga Ntunga Milinkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Uhlelo abaculi bethu liviki uNtunga Milinkomo weStudio 7 uxoxa nomculi kaMasikandi osacathulayo ozibiza ngejongosi lezinsizwa ephethe idlalade lakhe elitsha.
Yeah, umhlaba wonke jikelele ngiyajabula ukuba lani kwisitudio seVoice. Ibizo lami lokuzalwa ngu-Welcome Ncube ngokusuka eMkayi endaweni okuthiwa seSpoyo. Emculweni ngiqale ukungena last year 2024 ngo-April ngaqala ukusebenza i-albhamu yami yokuqala engikwanise ukuyikhipha mhlaka 15 January 2025. As my man, yes, I just had a cool.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngikhona kuzo zonke inkundleni zokuxhumana, Spotify, YouTube, Music Stream. Ma umsesha ijongo lezisizo izoyithola umculo wami lapho. Ngokuhlala ngisebenzela eBotswana, inamba zami zocingo 755-922-53. I will repeat again, 755-922-53.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Lingamukele njengomfana osangena emculweni, ngikhase kuzonke iy'nkundleni zokuxhumana engilinikeze zona. Nabafuna ukukhuluma nami kuma-WhatsApp inamba yami yezolela.
Kanye sikhanyele ebezihamba phambili bakhala ngohulumende abaphikisayo eZimbabwe ngokubotshwa kwabathenga bethengisa impahla okuthiwa babulala amabhizimusi amakhulu. Abakubandla elibusayo bathi kumele kulungiswe udaba lwabathengisa impahla emigwaqweni ukuze amabhizimusi amakhulu engabhidliki. Izakhamizi zeGwanda North sezidlela evalweni ngenxa yokudoda lokutsha kwezilimo okudalwe lizulu elikhulu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com kumbe okusilandela kuWhatsApp kuchannel ethi VOA Ndebele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.